siyafika kobulawayo kusasemini.
Yes, singathi kwamanje njoba lasuka kobulawayo lafika eHarare selihambe uma ngonganani.
Ngingathi olingana le lama kilometer afika kubo 700 ngathi kubo 780 ngoba ukusuka kobulawayo usiya Harare uma ngesihambileyo sisiya khona kuphela. Singaba lokuphenduka ubalisela khona lapho kuba ma 420 be 440 singathi nxa sesibala lokuphenduka njengoba sisho ukuthi sasalele kathe ngama kilometer afika nje kubo 6 singakhangela amabhakana asendleleni total yoma ngathi kabe sesihambele ungabe usilingana kubo 780 790 khona lapho
inyawo zithini lokho elilazo
amathuthuva yokuphela inye ezinyaweni lapha leqola la selisithi kumadodo onke lapha lelanga liyathisa kakhulu kodwa asiqinile ngamakhulu sami.
Lize lefike Harare liphenduke abantu bathini balindisekela yini?
Yazi ukuthi abantu basisekele kakhulu ngendlela emangalisayo kakhulu indlela kade singayicabangeli lathi and into esithanda ukuthi siyibonge siyibongele ilizwe lonke laseZimbabwe because sihambile amadolobho wonke lawa njengoba lisazi ukuthi indlela yona le yokuya eHarare nxa usuka kobulawayo udlula amadolobho athize okufana legweru okhwekhwe okhaloma engasabali you know amadolobho la amancane ngabo kumbe indawo ezincane lezi ezinjengaboshangane sesibala ogwelu okhwekhwe okhaloma hhayi abantu basamukele ngenhliziyo ezimhlophe kakhulu njalo bethakazelela kumbe ngithi bethanda le mfundiso kade sihamba ngayo.
Belibafundisani baba Sizini?
Ukuqakatheka kokwamukela izizwana ezinye elizweni laseZimbabwe into esingasayijwayelanga kakhulu khathesi nxa ungumuntu kamthwakazi okuyikade sikuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesizwe sikamthwakazi ukuthi umthwakazi yena uvele umi kanjani njengesizwe esilendimi eziningi phakathi kwazo njalo le mihlobo eminingi.